Ngalesi sikhathi somkhuhlane odidayo we-COVID-19 esikwenzayo kuningi kwenzela ukuthi kuvikeleke abantu sike saxhasana nenhlanganiso ekuthiwa yi-Chrysolite sadinga ama-mask ukuthi noma bebuya emaklabhini abo bebe nama-mask. Siwathola amambalwa njalo sizamile ukuthi sidesigne ama-mask sathola i-fabric so omama lapho siyasifusa ukuthi benze ama-mask sidinge amalembu ukuthi bethunge ama-mask bedesigne ama-mask njalo futhi siyathumela imilayezo through sisebenzisa ama-group ethu aku-WhatsApp siwathumela ezigabeni ezehlukeneyo nxa sibuya abantwana besiya kuma reading days kumbe bezoboleka amabhuku siyaqonqosela ukuthi umntwana abe le mask. So ama mask lawa sithina siwathola singadinga kumbe siwathunge siwadistributa mahala nje esigabeni sethu. Ngisuke ngananzelela lapha esigabeni sakithi ukuthi uyathola ukuthi abantu abathi awukho awuthola bezihambela uthola le mabhawa begcwele. So khonoko kuba yindlela njalo sisuke sayenza lama kwezikolo ukuthi sifake ama online lessons ukuthi abantwana befunde ngomakhale kukhwini loba nje izimali zihlupha kwelakithi kodwa sizamile ukuthi abantwana abambalwa khona phesigabeni sayesa bangena abanye abavele esigabeni esikhatshana kubolupani ngkayi ukuthi bajoin amaqembu eswanzi la grade 7 aka form 4 lo form 6 ukuthi bafunde izifundo zabo.
Awusitshela okuningi ngalokho.
Inhlelo zemfundo ngefoni zona ngokwazo zilethe ukuthi sithuthukise imfundo njengoba besikhangelele ukuthi kumele sihambise amabhukeni la endaweni ezehlukeneyo. Okusuke kwaswelakala ukuthini ngesikhathi se-COVID i-lockdown kumele umuntu ahlale phansi njalo besikhuma la ngokuthi kule social distance angithi kwenzela ukuthi abantu nje lingaxubani phongxubana nje. So laphana sisuke sakubona ukuthi kufanele ukuthi senzeni sithathe ababalisi abambalwa abesigabeni sahlanganisa imiqondo leqembu okuthiwa isibane sethu learning group la ngecholocho entulula langa siyathumeza izifundo abafundi bebale bexoxisana nababalisi bese bethumela izimpendulo zemibuzo kumabalisi bebhale imihloliso bebona ukuthi bayenelisa na bencedisane bebuze imibuzo munye ngamunye bebuze imibuzo beliqembu sixoxisana labo. So indaba leyi ibilungisela abantu abecholocho njengoba besiwufaka kumagruphu athile kodwa sisuke sasesiba labantu abambalwa bevela kwezindawo ezehlukeneyo kubonkayi lupane labaye nje ade sebevela kwezindawo ezikude